Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kumabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections bayabamba bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe umuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pha esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho, lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedya umbeni echatisa umntwana mele abotshwe, ababazali o anti konke le dombo langukhona mele bebotshwe.
Amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka 2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi eleMelika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokho emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-ambassador Thomas uthe usobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza eleMelika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhuluma emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Tshipho Dendera, yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Roderick Matshekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. UKatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe, ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo isebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona lelithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi sizabamba njani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona esakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezitshintsha. Lokhu zikhona eZimbabwe, abantu abala msebenzi, akula mali. So mina ngithi hayi, bantu beZimbabwe asibambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya. Thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu, ngeyakho, ngeyami, kumele sisebenze njengabantu banye.
Ibandla leZANU PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo, ubona limanyana yini lisiba yintonye kungakayiwa kukhetho?
indaba ekhona ukuthi iZANU-PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiya kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one. Singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwazi ukuthi si contest ama elections lawa. Kule opportunity yokuthi singaya kuma elections singabantu one siyakwazi ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe.
Luyeza usuku lukazibuse okhululekileyo uzibuse wabensundu ele independence. Nxa sifika nje kulelilanga ukhangela ngemuva kuyini ngathi sesikufezile sesikuachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo?
Mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni. Nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento one ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngapi. So mina i-independence siyayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni. Singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba one. Indaba ekhona yokuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku-office ngabantu beZimbabwe.
Kukhetho khona ubona kusenzakalani? Iliphi bandla obona linqoba njalo? Kuyini esingabona kusenzakala emveni kwalolu khetho?
Ngendaba ekhona eZimbabwe, ngendaba ekhona kuma controls akhona, I lack of human rights, I lack of respect for the law. Sebekhulume kaningi nxa ubala inews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition.
Umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni we-town hall obuqoqwe i-Studio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka-2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe we-Studio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika. Lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa, yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa, sokulesikhathi eside mpela ngafika la. Ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko. Kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ethola democracy 20 years le dlulile, ngibona yona ilokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo. Ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho kubathuthukisa. So nathi ngabe sizezinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo. UJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho.
Ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusasa. Khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singazi sathu elakusasa ngoba asikwazi ukuthi liza ngani.
Bonke bobabili umwale lo Joe bayasho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe. Bayasho ukuthi isifiso sabo yisokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove.
Ingcwethi kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo yalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba ihlelo zokucubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Pesai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo. Wengezelela isithi amabandla la alakho kunqoba ibandla lezana PF kukhetho oluzayo.
Social service delivery yedu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uzulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezana PF.
Omunye owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uMnumzana Charles Nyoni, uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mugabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikomenta. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
UMnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela kuzaveza ke ukungasuthiseki kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ningathi ke labazalwane lezizukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela, ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibusi, ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebe ke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba kuprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, uMnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi, ngoba iyabonga usebenzisa ugqili wayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esiswele izinto esitolo.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Obert Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Barizimba zirimuna 2017
sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuca abezeki, nanxa sikhulumisana labesadak abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho, thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU-PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yanele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abumanyano wesata gilamalunga etale le parlamende le Zimbabwe sebeqale uhlelo lokupota ngelizwe bedinga imbono kaZulu, ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kuvika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili, inengi labo liyenda emadolobheni, kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akulamntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labote okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands, namhla sikobulawayo sisasemafisa eMatsau. Kulenye igroup sofisi 2 ebhoda leMashonaland. Hayi abantu bathena asialayineni umthetho lo kuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini lokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani 18 years umthetho ofanele ube khona. Konke kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngalento le abayithathi bakhetha kuza. Bazakhala kusasa selisithena bona abakwazi umthetho lo wavela ngayo.
USenator Jasmine Tofa usole kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echatisa umntwana melabotshwe. Ababazali o anti bonke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imaterialand yakayikhangelayo especially nxa sikhangele education ngohamba emakhaya u-7 vele usefundile. The next thing usetshona enkunini labafana abasaqhubekeli phambili sekhangele ukuthi azazi umntwana wano-2 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akulabantwana abenda besasebancane.
Kulawozi lounge iyathatha abantwana iya ngwaqedwa ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years iyaqhatha ama waitress but isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebe sexual abuse ukubanika the minister that is money ababuya lakhona bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo umntwana uthole $10 ukuthi uthole umntwana oseseyidleji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamashumi amabili kusiya kuminyaka engamashumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamashumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elishumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
KuLivetalk namhlanje sixoxa ngelanga likazibuse elinanzwa ngeviki ezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamchina za mabutho asekelwa yiMelika ziphambanise ziphambanise zahlasela amasosha alitshumi ila toba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala eFemine Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amajumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abajiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akugqela ele-South Sudan, Nigeria kanye le-Yemen. Ilizwe le-South Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo kuthi ke i-Nigeria le-Yemen kukhanya sezisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lowayengumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi ezisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezimhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika kunhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi elemenika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu lamajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika $386 million. Kwele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhu kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike eleYemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamatshumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Ilawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edale lephalamende. UNkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
UZibuse lo esesilaye okwe-37 years akulanto eseyafezwayo kodwa okukhona sokulodubo lapho mangozi selale endlini abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akulamisebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezibulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa sibulawa yindlala, sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma engena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sibuthela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele owakathesi sisikazona umkhonomi ukufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe kodwa kuningi okusakutholayo. Abantwana abafundile njengoba nayo sisiwabona lekhuma lekhuluma izikolo zakhiwa kukanti-ke njalo izibhedlela zakhiwa endaweni eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wakukulutshwani kodwa sowukhona sokunengi kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abantu sikhiwa yi-blame game sikhangele sisobona kathi kuyini lokhu esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lo khetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithela nqoba kumbe elikababuchuma elezanu PF la nqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho kwakakhathesi siphakathi kodubo olokuthi ibandla likababuchuma alifuni ukuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi mazisa kukhetho kwaze kwaba nokukhonona ukuthi kube nokuntshontsha okuthize engakubamba kathesi yindaba ye-PPR. Lapha ibandla likababuchuma seligijime seliyilo esiukubamba udaba lwe-PPR sikhangele izeki umama Makarawu waphuma eyilitshe lerekeni esesithi yena kasafuna ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lo-PPR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolwa esibheke abavile kilo obabuthuma lapha abahambe ekhetheni bebodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours. Ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu. Leyo yinzilo insindabaphenduli. Akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuze. Yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selinginjani ngokuntshontsha abayenze khona. Kambe shuwa kalapha kasibulali izala nasezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuchuma kalisakhangeli ukuthi kanjeni uzulu uninjani sebezikhangela bona bekova ngowaphakathi. So ukhetho lolo olubuyayo thina njengebandla le-MDC singayanqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili. Ekisukufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenzi amabhanga abe nezimali abantwana bahambe ezikolo kuti amabhuku khona odokotela labanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kune ngendiza mthinde zethu ezinile mpo kumele zibase ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kasibhadali into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uzimbabwe efuna uzulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe lanqoba njengezanu PF laqhubeka lisembusweni, sizabona liyiletha na imisebenzi engu-2 million elayithembisa uzulu kukhetho luka-2013 engasaba ngakhona, sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kuthi kulaba abantu ababebenamandla abaphandla abakwenza kube njalo, kodwa sesinemizamo le ndlela esiyibona abana hhayi siza kukhangela ukuthi lokwana siwunqobe njani. Ngingawuthi into eyodwa, ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even nokada khulu udadewethu lapha okwemenenzi okwenzakeleyo. Angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana xa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota ngu-9000 akutsho ukuthi kona konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. I-ward 1 yena liyana ibile ama-polling stations ambalwa athize, yabona befika about 37 xa ngaphambanisi, ayiwo akhiphe amavota lawo angu-9000.
Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.